uZulu oqoqela umsakazo weStudio 7 uthi kabona ukuza kuba lenguquko enkulu lonyaka njengoba igciwane le-coronavirus liqhubeka limemetheka okulakho ukudala ukubhidlika komnotho ngamandla. Sebefika phosa amakhulu amane asebebulele igciwane leli kuleli, njalo leli nani liyaliqonga nsuku zonke, othe kudala ukuthi uhulumende aphinde njalo amise ukuvulwa kwezikolo. UMnumzana Tobias Pando isakhamuzi efumugwe uthi umnyaka odlulileyo ka-2020 ubuthwalise abaningi amagabha avuzayo.
Indlala ibe yiyo ebenkulu ku-2020, ngile themba lokuthi nayo ugovernment usincedisile kancane, kodwa indlala ibihlasele kakhulu abantu, nezifuyo esibe sizithengisa zibe zingelayo imali, ikakhulu ezinjengembuzi kwa-17 la. Njalo lakhathe sinxa sibe sithi siyabheka nezikolo sezivuliwe, abantwana besikolo bebefunda kanzima kusiba yi-one day, bengatholi futhi imfundo enhle.
UMnumzana Ngqabutho Ndlovu isakhamuzi seManama eGwanda South yena uthi lenxa kubethusa kumemetheka kwalomkhuhlane balethemba lokuthi indlala izaphela ngoba izulu lisina kuhle.
Sikhangelele ukuthi ngabe nje inkosi yasigcina singabaphilayo, nanto lezi zulu lonyaka 2021 ngathi liyasithembisa ukuthi mhlawumbe singathola ubungcono, ikakhulu sikhangela emasimini lezifuyweni ukuthi mhlawumbe singaphathiseka siphume endlaleni le besikiyo ka-2020. Zobuhlungu ngobhubhane lolo lukhanya luqhubekela phambili lolo le-COVID-19.
Kodwa uNkosazana Gertrude Mhlanga oyisakhamuzi seGoholo phansi kumapisa uthi kabona impilo yabo isiba ngcono lonyaka ngoba kungekho uhulumende asokwenzile ukuthuthukisa impilo zabo.
Sibongela ukuthi singene kahle eminyakeni omutsha, sibonga ukugcinwa nguNkulunkulu ukuthi singenile eminyakeni omutsha. Kodwa ukungena eminyakeni omutsha is just a year added. Silokhe siguga nje, kodwa akulanto etshintshileyo, akulanto ebangcono ezimpilweni zethu. Endaweni ze-economy lokhe kusala hayi kusiba kubi, sibili ngendlela esiphila ngayo. Lo mkhuhlane lo khona we-COVID lokhu ungani uyanda, singazi ukuthi 2021 siza mphutsha kanjani, kodwa isimo nje lokhe sisibi.
Amazwi akasekelwe ngesinye isakhamuzi seMatobo uMnumzana Grade Mphiri yena othi ubona sengathi lo mnyaka ulakho ukuba lukhuni kulolu dlulileyo.
Hayi, umnyaka ka-2021 sesiwungenile sibili, kodwa hayi siwungene nzima. Abantu abalazimali, abantu bayadubeka, akula lutho sibili. Hayi, isimo somnotho sibachayile, akula nto enhle singayikhangelela. Ezilonga umumunje omnotho, hayi sibonani udubo luzaqhubeka lusiya phambili. Asiboni sibili ukuthi uhulumende angaguqula masinyane isimo somnotho. Hayi, siwukhayeleleyo, bonani kuzaba wese ukudlula lokho esiphume kikho.
UMnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi seMawane yena uthi ufisa ukuthi ngabe kuba lokubambana kwezombangazwe kusetshenzwe ndawonye ekuthuthukiseni umnotho wakuleli.
UNkulunkulu athele umusa wakhe phakathi kwabantu bakhe bonke nje, abantu babe lomoya munye, abantu babe lokuzwanana, abantu bengabi lokulwa, kuthi noma ngokwamaphathi abantu bengatshelani ngokwamaphathi, bahlangane babambane kwamaphathi wakubone nxa sebesiya ezintweni zabo. Besifisa lokuthi aluva imali yakithi iyasebenza bakithi, sike sibone ukuthi ngoba kade sikuzuthole imali irandi kumbe iusa, kumele ungene esibayeni, ongela sibaya-ke kasathengi ngoba ibhondi kalithengi.
Inengu lesi sabelo lisaludinga usizo lokudla kuze kuyefika isikhathi sokuvuna. Uhulumende uthi uzasungula uhlelo olutsha lonyaka lokuthuthukisa umnotho wakuleli olwe-National Development Strategy, NDS1, oluzadala ukuthi uZulu aphile impilo engcono. Kodwa abanye bathi lolu hlelo luza kube yize njengazo zonke inhlelo esezike zabakhona. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.